Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webutho lesizwe uGeneral Constantino Chiwenga uthi uProfessor Jonathan Moyo kumele aphume kubandla lezanu PF. Ilizwe leBotswana lithi kungamanga ukuthi sebezavala isigodlo sabo eHarare. Kulamankampani ambalwa eZimbabwe alokhu ezimisamisa ekuthengiseni impahla emazweni achiyeneyo ngesikhathi amanye efuna ukungena kumkambo weComesa. Kuhlelo Zimbabwe Today, asixoxeni. Kambe abantu bayakhohlwa na ukuthi abafundisi bayelapha ngomoya ongcwele. Asemaningi amabandla akwenzayo lokho. Amanye ngadlisa abantu utshani lenyoka. Ku-Livestock lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokwenziwa yinhlanganiso ezavezela uZulu ebulenjini be-internet okwenzakala endaweni ezitshiyeneyo okunjengokukhahlanyezwa kwabantu. Thumelani imilayezelweni ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhathi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhutshwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumakakasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.